Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 29/4/2020 ngu Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
This year's agriculture show affords us an opportunity to reflect on the progress we are making in the agriculture sector.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule ukusemthethweni umbukiso wezokulima oweHarare Agricultural Show.
Ngaqalisa ukugula okwakungani yiflu, ngase ngisiya testa iCOVID. Ngabanjwa kuthiwa ngipositive, umkami watesta laye waba positive.
Udokotela odumileyo olilunga njalo ledale lephalamende aphinde akhokhele ikomiti yezempilakahle kuleli dale, udokotela Ruth Labord uchasisa ukumehleleyo aze abanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kulabathile abadabuka ezwekazi le-Afrika abancintisa ukhetho lwalonyaka lwemelika bedinga ukungena ezikhundleni zendaweni ezishiyeneyo ezigoqela edale le-Congress. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Udokotela odumileyo olilunga njalo ledale lephalamende ophinda akhokhele ikomiti yezempilakahle kuleli dale, udokotela Ruth Labord uchasisa ukumehleleyo aze abanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iBulawayo isibhekane lokuqansa kwabatholakala beligciwane leli. Ingcitshi zezempilakahle zikhuthaza uzulu ukubana angayekethisi ekuqhubekeni ezivikela kulo umkhuhlane. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-COVID sibulele abantu abaningi emhlabeni jikelele, kodwa eZimbabwe ubusuveza ukuthi unganeno ngaphandle kwakoBulawayo lapho okhanya usuqalile ukukhwaza ngolaka. Lisiyatshona ilanga layizolo koBulawayo bese kulabantu abedlula ikhulu abahlolwe batholakala bele-COVID-19. Leli gcikwane selibulele abangamachumi amahlanu lambili 52 kuleli dolobho. EmaThebheleleni South kutholakale abalichumi belalo, selibulele abayisificamino emibili. EmaThebheleleni North bathathu abale COVID-19, wabhubha abathathu. Ilunga ledale lephalamende unkosikazi Ruth Labode osile kulo umkhuhlane uchasisa kabanzi athe wahlangana lakho ngesikhathi ephathekile.
Ngaqalisa ukugula okwakungani yiflu, ngase ngisiya testa iCOVID. Ngabanjwa kuthiwa ngipositive, umkami watesta laye waba positive. Ngangikhwehlela, ngitshaya likhanda, ngisehluleka ukuphefumula, ngihuda, ngihlanza, ngingasela le test emlonyeni la. Sasithuma abantu bayithatha imithi, udokotela omunye abuye azosibona. Sembona ungani umkhuhlane ulokhu siya phambili. Ngase ngithumela imeseji ko-TB Joshua, ngathi ngicela uthandazelo. Bathena bacela sifake ifoni, bazasithandazela through e-virtual. Sebethandazile mna ngazwa ngingena ngumqando, ngahlanza lami lo mkami wahlanza, kwaba yikuphela kwama-symptoms khonapho.
Udokotela Labode uqhubekela phambili echasisa ngokusila kwabo yena lo mkakhe.
Basebesitela ukuthi sibuyele siyethesta i-COVID foot. Nangase senza kuma for another week, ngase ngithesta lami ngaba negative, ikuphela komkhuhlane.
Umkhuhlane lo ubuhlungu njalo uyadula ukuthi umuntu elatshwe inhlungu ezilethwa yiwo, ngoba wona ngokwawo ungelapheki, kutsho udokotela Labode.
Ungachiphanga, into liyana inzima and iyadura.
KoBulawayo inani labantu ababanjwa i-COVID-19 liyaliqansa ukwedlula ezinye indawo ezweni, lapho abezempilakahle sebekhuthaze uzulu ukuba ahlale ezivikele kuleli gcikwane eselibhubhise umhlaba. Udokotela Wedwa Ndebele ukhuthaza uzulu ukuba azivikele ngaso sonke isikhathi.
Siyananzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheka njalo elizweni leZimbabwe. ikakhulu esigabeni semathebeleleni okutshengisa ukuthi abantu sebelokuyekethisa okuthile ezindleleni zokuzivikela. Asiqapheleni bantu besemathebeleleni, bantu baseZimbabwe, ukuthi umkhuhlane lo usesekhona.
Uhulumende kanye lengcitshi zezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuba aqhubeke ezivikela kulo umkhuhlane, engayekethisi ekulandeleni iziqondiso ezibekwa nguhulumende labenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization, ngoba awukapheli. Kunje eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwe mibili asebetholakale belegcikwane leli elizweni, lokhu eliqhamukile ngombimbitho lonyaka. Abasile kulo umkhuhlane sebezinkulungwane eziphose zifike kwezithoba minwe mibili. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule ukusemthethweni umbukiso wezokulima oweHarare Agricultural Show, lapho athe uhulumende wakhe uzaqhubeka esebenza gadalala ukubana umuntu wonke athola ukudla okweneleyo elizweni, kungabi lababulawa yindlala. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emkhosini wokupha imivuzo kulumbukiso, Mnangagwa ukhuthaze abalimi ukuba baqakathekise ukulima izilimo zokuthengisa, ethi uhulumende wakhe uyathokoza kakhulu ngomsebenzi owenziwa ngabalimi ukuvuselela umnotho welizwe kungelani lenhlupho ababhekane lazo. Uqhubeke ethi uhulumende weZimbabwe uzimisele ukubeka imithetho lokuphuma lenhlelo ezizakwenza ukuba uZulu weZimbabwe athole ukudla okweneleyo.
This year's agricultural show affords us an opportunity to reflect.
Uhlelo lwalonyaka lwenza ukuba sicabange ukuba sisebenza kangakanani kwezokulima, ikakhulu ekukhuliseni komkhonomi wethu.
Umnangagwa uthi loba nje ilizwe lilenhlupho elihlangana lazo, ukulima kuyinsika yentuthuko yomnotho welizwe, esithi kumele abalimi baqhubeke ngomsebenzi omkhulu abawenzayo.
Ngesikhathi silungiselela ukulima kumele sifundisane indlela zokulima ezintsha, kumele siqhubekele phambili ukuze siphakamise abalimi bethu.
Umongameli uncome kakhulu abenhlanganiso yeZimbabwe Agriculture Society ngokwenelisa ukuqoqa umbukiso walonyaka wezokulima ngalesi sikhathi eZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba liphakathi kokulwisana lomkhuhlane wecoronavirus. Ingcitshi kwezokulima uMnumzana Matthew Nzima uthe loba nje uqakathekile ukuba umongameli atsho imizamo kahulumende ekuvuselela indlela zokulima, kumele ancedise abalimi abazimiseleyo.
Ngoba uhulumende kudala abantu besifa ngendlala, noma kuyisikhathi sokulima noma ngaso sikhathi sokulima ehle ukuncedisa. Uyala khona kathi sikhanyelane lomkhuhlane lo wecorona, uyale khona ukuthi uhulumende anike abantu imali ezaneleyo kumbe ukudla okwaneleyo ukuthi awubehle, kodwa seza ukuthi engakwanisa ukuthi ebancede ngesikhathi sokuthi sokulinywa kumbe izulu selisini. Asivumelani lakho and ambone ukuthi kuyayenza kube njani.
Ihlandla lalonyanga lalombukiso liza ngesikhathi abalimi abaningi bekhuthazwa ukuba balime besebenzisa indlela zokugibha amagodi olubizwa ngokuthiwa fumvutsa, intwasa kumbe ugatshompo. Ingcitshi zithi lanxa uhlelo lolu lunganceda udubo olukhulu oluselizweni ukuba abalimi kabalalwazi oleneleyo olokulima okungathuthisa ilizwe nenkohlakalo ebakhona ekwabelweni kwinhlanyelo lemfundiso phansi kwalolu hlelo lwe-intwasa. Umbukiso weHarare Agricultural Show wenziwa minyaka yonke ngoNcwabakazi, kodwa lonyaka wenziwe kulenyanga kaMfumfu ngenxa yokuphazanyiswa kwenhlelo zokuqoqa ngokuqhamuka kwe-COVID-19. Abantu abeze kulumbukiso lonyaka bebebalutshwane kakhulu ngenxa yalomkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Sokubotshwe abantu abayisithupha abagoqela amapholisa kanye labogatsha lwabachuphi ama-CIO besetheswa icala lokusebenza ndawonye lomkhokheli wenhlanganiso yabakumsebenzi wokwemba eZimbabwe Miners Federation, uNkosazana Henrietta Rushwaya, kudaba lokuzama ukuphuma ngudlu legolide elibiza inkulungwane ezingaba ngamakhulu amathathu zamadola eMelika, US$300,000. Efuna ukuyalithengisa kwele Dubai. Urushwaya ubotshwe ngomvulo ezama ukugada indiza mchina eHarare ifihle igolide elilesisindo samakilogram ayisithupha 6 kg esikhwameni. Ebuzwa ukuthi ubelithethe ngapi njengoba ubengela ncwadi zalo, uRushwaya utshele amapholisa ukubana belingelika sobumabhizimusi umnumzana Ali Mohammed ongomunye wabayisithupha labo abasebebotshiwe. Amapholisa abika ukuba abanye ababotshiweyo ngababili uDetective Chief Inspector Paul Chimungu loSuperintendent Shoko. Amalunga awe-CIO uStephen Chengerai Tserai loRafios Mufandauya kanye loGift Karanda yena obikwa ubeqamba amanga ukuba laye ngowe-CIO. Abayisithupha laba bazamiswa emthethwandaba kusasa lapho uRushwaya laye aqhubeka ethonisiswa kudaba lwesicelo sakhe sokunikezwa imvumo yokuhlawula isibambiso sebail. Inhlanganiso yeZimbabwe Miners Federation yona yazise namhla ukubana isimise uRushwaya umsebenzi. Kulabathile abadabuka ezwekazi le-Afrika abancintisa kukhetho lwalonyaka lwemelika bedinga ukungena ezikhundleni zendaweni ezishiyeneyo ezigoqela edale le-Congress. Akula odabuka eZimbabwe kwamanje okhangelele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Iningi lidabuka kwele-Nigeria, Ghana, Kenya lamanye. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu sixoxele lomnumzana Busani Mbuso Ntini lonkosikazi Priscilla Ndlovu. Abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Melika.
Ungakhala abantu beNigeria, abantu beGhana, baqala ukubuya endaweni yeMelika lapha nyaka eminingi kakhulu, abaningi futhi nabavele bazalelwa lapha. Thina abaningi sisanda ukufika within the last 5, 10, 20 years, abaningi ngenxa evele uba umsikizeni khona ukuthole iminyaka emithathu engu-5 edlulileyo. So yikho kubangela ukuthi iZimbabwe ingabi njalo. I think waye waba lo mjaha weshoneni e-New Jersey engakamuze runner for state position kodwa azange kumhambele kuhle. Kodwa I think khangela 10 years from now I think amaZimbabwe azaqala ukumjena. Okunye kade ngifuna ukukhuluma ngakho, yebo siyabona abantu bayahamba beyovota ngobuningi babo but singakhohlwa ukuthi iMelika ilo hlupho lwalolu ukuthi kule electoral college. So iinumber zabantu abalayinayo besiyavota kwamanye ama-state akuncedi. Kumele ukuthi abantu ema-state anjaboCalifornia o-Texas kulapho kumele kube labantu abaningi abavota. UBiden awina lokhu kungama-state okuningi okuncane, whether wino Atlanta or Maryland, kulabantu abamnyama kumbe ama-Hispanic, asoze kumuphe i-electoral college kuzama i-popular vote. Okwenziwa uHillary wawina i-popular vote, kodwa uTrump wawina i-electoral college. So kule challenge khonapho ukuthi ubuningi babantu kwesikhathi akutshengisa ukuthi ozawina bani.
Nkosikazi Ndlovu, kwinokwenze ungacabanga ukungena kukhetho.
I-politics ye-America abantu be-America lapha engikhona mina. Ungakhangela ukuthi ngezinsuku ezizayo lapha eZimbabwe abahlala lapha i-state labantu abamnyama abalithwana kakhulu, whether African Americans but abaningi abakhona ngama-Africans. I think the federal way kulabo councillor abe-Tanzania, they are starting. For instance, if I gave you an example of Patience Malapa, Omazi, she works at Seattle, downtown Seattle. She's active. I'm sure if she went for an office, she would get the support. She came recently, but I think it depends on ama states. Like ama Western states and then awala, the Oregon, the Seattle, the Washington state. It would be easier for Zimbabwe or another African to win. It depends on which minority groups Zimbabwe immigrants ama nini wapi. Ngakhangela California, ama immigrants avela Latin America, they are winning. Some of them they become mayor.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu lomnumzana Busani Mbuso Ntini ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Melika lapho libazwe bexoxa loGibbs Dubai weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni oluphuma enkundleni yokuxhumana eyeFacebook ekhasini leVOA Ndebele. Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela imikhankaso yokulimukisa uzulu ngemvukuzane yebele i-Breast Cancer Awareness Month. sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abadabuka eZimbabwe abohlobo lwesishona abahlala kule Kenya sebelamaviki ambalwa betshengisela emigwaqweni besithi bayabandlululwa kulelo lizwe. Abantu laba abafika inkulungwane ezinhlanu 5,000 bathi kabavunyelwa lokuthola uncedo oluphiwa nguhulumende. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa usezivalele endlini kulandela imbiko ethi owangena endaweni lapho obekulomuntu olegciwane le-COVID-19 eJohannesburg. Isikhulumeli sikaRamaphosa sithi umongameli katshengiseli ukuthi uselomkhuhlane lo. Uthi uRamaphosa ufisela lo ahlangane layo ukuthi aphephe kumkhuhlane we-COVID-19.
Uzulu uthi ukubotshwa kwamapholisa labachophi ama-CIO phezu kweqala lokusebenza lo nkosazana Henrietta Rushwaya kudaba lokuzama ukuphuma elizweni nkudlu legolide esiyalithengisa kwele Dubai kuveza sobala ukubana abezomvikela balesandla esikhulu ekutshontshweni kwenotho eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe le ntathelizindaba uMnumzana Simparashe Nembaware lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo onguye osungula lengxoxo.
Okwenzakale kuRushwaya kuyatshengisa ukuthi vele asiyonto yokuqala, ngabe babengakuqalisi njalo kuyakubonisa ukubana inotho yelizwe abantu bazidlela bodwa. Okwama-diamond aphila ilizwe kalizange lalibhenefita ngalutho, igolide liyaphuma ilizwe kalibhenefiti ngalutho. Okuthi ebotshwe lokhu asiyonto esingayijabulela masinyane uzathola ukuthi uzakhululwa. Ngiyakhumbula ukuthi kuyoba le ndaba yegolide labanjule eplant lalo kwathiwa selitshontshiwe vele yinto yisindicate endala e-involve abantu abadala. So mbona ngazathi into yethu kuzuthi singathi ngoba umuntu ubotshiwe sesesithi hayi sokusetshenzwa i-corruption yaliswa. I-corruption vele kayisoziliswe ngoba yiligazi labantu abavusayo. Abantu abavusayo vele bale-corruption. So abantu beZimbabwe bangakujabuleli.
Mnumzana Nembaware, ukubona njani ukubotshwa kwamapholisa lama-CIO phezu kwalolu daba?
Okubuhlungu Nkomo ukuthi it's a syndicate kulobulembu lapha ekutshontshweni kwenotho yethu. Ngakhange uthi uRushwaya ukubotshwa kwakhe sokuveze ukuthi kulama-CIO ai-involved, kulama-police ai-involved ongabantu esikhangele ukuthi yibo bavuze benjani begcine ukuthula belondoloze inotho yethu. But ke nyuma ngithi i-syndicate angitsho ukuthi ugcina ngayo uRushwaya. URushwaya inhlanzi encane in all this. But lobu mkhaya uShwaya laye ule-responsibility njengokuthi ngoba ngubani ngikade ngumkhokheli we-president weZimbabwe Miners Federation. So usubone ukuthi-ke amapholisa alobugwelegwela le-corruption inkokheli zenhlanganiso okumele zithungamele uZulu nazo zikhohlakele. Nxa umkhokheli wenhlanganiso yabantu yama-miners abantu abemba umnotho phansi e-corrupt kanjalo, mina lawe sisele silinga kuyadabukisa kakhulu ukuthi sithole isituation enjalo ukuthi umkhulu wasosession yezokugejwa kwegolide ama-diamonds like everything utholakala phakathi kokusmuggla. Okay, so nxa ena emkhokheli esmuggla otsheketshalaba-ke okutsho ukuthi-ke igolide abalitholayo abalihambisi e-reserve bank okumele kube lapho okugcina khona inotho yelizwe ayiyi lapho. Uphuma lapho esithi uya nga uyisa eDubai. Leyo mali azayenza eDubai ayisoke ibuye kureserve bank, ayisoke ibenefite umnotho wethu.
Umnumzana Fuzwayo, bakhona abathi udaba lolu lungaba luveza ukulwisana okukhona kuZANU-PF, kodwa kube labanye abathi luveza ukuzimisela kukahulumende ukulwisa inkohlakalo. Ungathini ngalokho?
Kuyabotshwana around ama-factions yinto disaziwa ngenye igroupu ngoba uma kuthiwa kwankona buhambe wabotshwa yi-military intelligence yena bencediswa ngama-CIO lamapholisa, then kuyakutshengisa ukuthi how rotten our country is, especially ama-security services ethu, nokuthi uhlupho lwethu esilalo elizweni asiyoma-sanctions kodwa i-corruption le misgovernance labantu abafuna ukuzisuthisa. Ukuthi i-corruption ingaqedakala njani kunzima ngoba iyenziwa kakhulu yibona lapho abaphethe intambo. So ngibona ngazathi ukuthi sithi zaphela masinyane singaqedwa ukuba nomphakathi uphakane uthi enough is enough akume lokho kodwa singathendela lapho abaphetheyo. Ngibona ngazathi umlandela okwenzakala kuyakubonisa ukuthi vele bangcolile banuka yona i-corruption. So asibo bantu esingabakhangeleli ukuthi bazayima. Ungakhangela ukuthi ngemva kweviki ephelileyo ubekubotshwe u-deputy minister we-health laye kwangani kuyathintathitheka wathintwa labakhulu. So ngibona ngazathi kuyabe kuhlupha ukuthi labona lapho ungakhola ukuthi kuyabe kubiselwana. So kunzima indaba yeZimbabwe ngoba kuliwa ama-factional fight ungabona sokubotshwana. It's about factions.
Nemba ware kungaba ngezombusazwe na
uzananzela ukuthi umongameli welizwe kwakhuluma ngomnyaka odlulileyo ukuthi bazwile ukuthi kulabantu abanjani abatshontsha igolide abatshele ngama-officials eDubai ukuthi kulabantu abaletha igolide lapha ngendlela engekemthethweni. So it has taken 1 year ukuthi kubotshwe umuntu. Singazi ukudlala ukuthi ngoba iqiniso yini. Sizawuthaa uRushwaya isihlobo sikamongameli u-ED. Now nxa sokubotshwa uRushwaya uqale waphi ibail ngisuke ezivuleke wathi hayi ibail yakhe isizangisikhishiwe so sokumele ahlale ngapha esitokisini ngoba ngumuntu ongakhona ukubaleka. Ukuthi sikuhlanganise lezi zinto ezikhona kuzanu PF angazi njalo ukuthi ke alright ungabe elamandla ayedlula kamongameli ukuthi bophani isihlobo sikamongameli ngobani njalo ethembeni ngaphandle ukuthi nxa sithi yena umongameli nguye ovumele ukuthi isihlobo sakhe sibotshwe.
Umnumzana Simbarashi Nembaware yintatheli zindaba limnumzana Mbuso Ofuzwayo olwela amalungelo loluntu ababili labali libazwe bexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Umfumfu inyanga yokukhankasela ukulimukiswa kwabantu ngemvukuzane yebele i-Breast Cancer Awareness Month. Ngokunjalo izakhamizi zemzini yethu zanelenkulumane kobulawayo zizancedakala kakhulu ngohlelo oluqoqwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo zakobulawayo ezilwela ilungelo labesifazane. Lolu hlelo luzanika ithuba izakhamizi ukuba zihlolwe lomkhuhlane kungela mbadalo kusasa emzini wenkulumane. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela i-Women Institute for Leadership Development isebenzisana lezinye ezimbalwa zakobulawayo ziqoqe inhlelo zokuhlola imvukuzane yebele ngaphandle kwembadalo, imfundiso ngokudla okwakha umzimba kanye lohlelo lokuqinisa umzimba ngomgido wezumba. Umkhosi walolu hlelo wenzelwa enkulumane hall eduzane lendaweni yamavinkili ye-Ekosekusile Shopping Center kusasa ngolwesihlanu mhla ka-13 Mfumfu kusukela ekuseni ngehola lechumi kusiya kwelesithathu emini yantambama. Unkosikazi Duduzile Mathema isikhulumeli senhlanganiso ye-Wild uchasisa kabanzi ngomkhankaso wabo wokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane.
Mhla ka-30 Mfumfu la mhla ka-31 kuzabe kulohlelo lapho omama abazabe benikwa imfundiso mayelana le-breast cancer. Omama bazabe befundiswa ukuthi ma bebodwa ezindlini zabo bangenza njani ukuthi bakhangele benakanila ukuthi bangabe belemvukuzane eyebele.
Udokotela Mthabisi Bebe uchasisa ngokwelatshwa komkhuhlane lo.
Nxa i-cancer ingabanja ikubo stage 1, stage 2 sulako ukuthi uphongu operator nje bekhiphe imvukuzane ivele lisale likhona, sometimes khitshwe lonke. Kodwa nxa i-breast cancer isisuke yamamatheka yabamba umzimba wonke lamathambo ayisa operator, kuyasokumele ukuthi umuntu achiswe ngethiwa nge-radiotherapy njalo enathe amaphilisi okuthiwa chemotherapy.
Isakhamuzi semzini wenkulumane unkosikazi Sifiso Nyoni ukhuthaza abanye ukuthi basukumele phezulu bayehlolwa ngoba besehluleka ukuthi babhadalele ukuhlolwa.
Mina ngithanda ukukhuthaza omama bonke ukuthi nxa kufika izinto ezinjengenhlelo ezizokusincedisa thina sonke omama kumbe obaba ukuthi nxa kuyukuthi kukhona usizo esilutholayo, ngoba esikhathini esiningi abantu abaningi bakhala ngokuthi imali yokuthi bahambe bayehlolwa, kodwa nantu lusizo lukhona, asihambenini ngobuningi bethu siyehlolwa.
Okugcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi senkulumane unkosikazi Gladys Dube.
So liyakhuthaza bomama lingasalele emuva, hambani
ngabe liyehlolwa yimahala.
Osakhulayo unkosazana Michelle Ncube uthi ukuhlolwa umkhuhlane wevukuzane akukhethi ukuthi umuntu usekhule okungakanani.
Akukhangelekile ukuthi ukhule okungakanani, but kuqakathekile ukuthi ubekwazi ukuthi umzimba wakho usesimeni esinjani. Kuqakathekile ukuthi ubekwazi ukuthi ulawo lowo mkhuhlane kumbe awulawo.
Abezempilakahle bathi kuqakathekile ukuthi abantu bathole usizo ezibhedlela kusasemasinya, ngoba imvukuzane yevele iselapheka nxa umuntu ephange wayabona odokotela. UZulu ukhuthazwa ukuthi laye ahlale ezihlola njalo nje, ukuba kungabe kuleqhubu eveleni lapho kusenzeka ayehlolwa njalo ngodokotela langemitshina yakulezinsuku iscreening kanye ngomnyaka. Bakhuthaza njalo obaba ukuba bazihlole, ngoba labo belakho ukuthi bahlaselwe imvukuzane le breast cancer, laloba inani labesilisa elibanjwa lumkhuhlane liphansi kodwa basengozini labo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngubathabile Masuku.
Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Nutrition Alliance namhla unikeze impahla zokusebenzisa ukuvikela iCOVID-19 kuma-quarantine centers eBeitbridge leScoveni, njalo izolo ubuseGwanda. Umqondisi walenhlanganiso umfundisi uSeni Sibanda uthi basebenzisa uncedo oluvela kugatsha lukarhulumente weBhilithani oleForeign Commonwealth Development Office olukhangeleleyo ukuncedisa izigaba seMathebeleland North South lakanye laseNkabazwe lasedolobheni lakoBulawayo. Asizweni ichasisa okuningi ngomsebenzi wabo kungxoxo ayiqhubele uSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Izolo besiseGwanda, lapho esifike khona sasizana labo ku-quarantine center ekhonapho eGwanda. Njalo namhlanje besiseBeitbridge ule quarantine center nasa center le yiyo ekhangela abantu ababuya bevelele South Africa, njalo ibahluza ukuthi abane behambe kuma provinces abo, abane njalo ababe betholakale belomkhuhlane behle behlale khonapho. Njalo ke sisiqedise ilanga lethu namhlanje sesesiCoven, lapho okulabantu abasuka bevelela ePlumtree.
Okuyikho elikunikeza abantu kulezindawo kuyini, njalo likuthatha ngapi?
So, izinto esizinika abantu lezi sezifana lokuthi siletha ama-tank lana amakhulu okugcwalisa amanzi, ngenxa yokuthi izakhiwo lezi ezigcina abantu ema-quarantine center kuyabe kudingakala ukuthi kube lamanzi ngaso sonke isikhathi. Ikanti izvesi ingacitha kwezinye indawo lapho kulamabhoholi khona baba lodubo, ngakho sibanika ama-tank, njalo sibanika iy'ngubo eziningi, njengoba indawo lezo eziningi azilamtshina eyokugezisa izingubo. Nxa ziziningi kuba lula ukuthi umuntu angaphinde ingubo adithethwe ngomunye umuntu, kodwa bele ngubo zabo. Sabanika amasepa, sabanika ama-sanitizer, sabanika njalo imtshina yokufefeza bekwanisa ukuthi amagciwane la babulale ngemithi eyabe ikhona. Njalo sibanike le mbheda, besibanika i-matras, ibe-matras la ilana kwansi ukuklineka ibe ingabi lamagciwane. Njalo sase sibanika le mpahla ezingadingakala ngabomama labantwana, sengathi ngama-sanitary pads, ikanti njalo lezithubo zabantwana, ukwenzela ukuthi nxa umuntu ezithole sekhonapho athole izinto zokusebenzisa. Siyananzelela ukuthi iBeitbridge yona ngwayo nje sizwe namhla ukuthi sikhuluma kanje namhlanje sokudlula abantu abayidlula 10,000. Konke lokhu sikuncediswe yi-Foreign Commonwealth and Development Office, kudala yayithiwa yi-DFID, but seyatshintsha ibizo layo to Foreign Commonwealth and Development Office, i-UK aid. Yibo abasinike inani le-United States i-$70,000 ukuthi sithenge sincedise for the next 3 months. Siyababonga kakhulu, imali le sisiza abantu bakithi, njalo siyathemba ukuthi izinto lezi zizangena zincedise abantu kwezethula umkhuhlane ungamemetheki.
Lo umfundisi uSenisifanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa icingo lilosandekile mhlanga weStudio 7 eseBright Bridge. Bowothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Udokotela odumileyo olilunga njalo ledale lephalamende uRuth Laborde uchasisa okumehleleyo aze yabanjwe umkhuhlane weCOVID-19. Selugqibeke lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalelisayo, uProphet Jeremiah.